ngathi uyathakatha isikinqe sakho mfana siyakholoma ngumthakathe uyathakatha isikinqe sakho mfana siyakholoma
Lalalani,
lalalani, siyakhuluma.
Silalalani, sesibalisa ubo.